olamukela emoyeni ngenjabulo ngintungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
nga ukuthiwa anga lesithi bona bale-targeted sentence nga ukuthiwa lokhu kuafekta umngabeli lama-ministers abo kodwa abantu abahluphekayo kakhulu ngabantu abaphansi abantu abareseva
Uhulumende weMelika uthi kasoze asuse izijeziso zenotho azethesa enye inkokheli yebandla lezanu PF kodwa uthi uzaziyekethisa ukuze uZulu mathupha engafinyelelwa imigoqo le.
Ama-supporters azonde kakhulu ukuthi usafuna imfundiso yokuzwisisa ukuthi hhayi akulahlambeleko ngokufika ungakhangela inani labantu abavotileyo lainani elalivote kuze kube yi-by-election abezanu abatshintshanga kodwa yithi inani lethu lehlile abaningi abahambanga kuyavo
icele ibandla le-MTCT lithi ukunqotshwa kwalo kukhetho lwe-runoff lokudinga amakhansili amathathu ngolwesithathu kubangelwe yikuthi abasekeli balo abayangavota ngobuningi
abezimbabwe bamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekisa uncedo lwakuqala oluphiwa umuntu engayi esibhedlela olwe-World First Aid Day
zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo
Uhulumende weMelika uthi kasoze asuse izijeziso zenotho azethesa enye inkokheli yebandla lezanu PF kodwa uthi uzaziyekethikisa ukuze uZulu mathupha engafinyelelwa imigoqo le. Uhulumende wenze umhlangano izolo esigodlweni eseWashington DC kulandela ukhetho lusanda ukudlula elizweni esithi lwaba lokuqilibezela le mizamo yamazwe esadakhi yokuthi eleMelika lisuse lezi zijeziso. Umgcinisihlalo wekomiti eqoqela imhlangano onkosazana Shannon Smith uthi kule nkokheli yezanu PF edlula ikhulu eqhubeka ingcindezela uZulu ifuna ukunotha inganakekeli umuntu yikho ingasoze yesulele izijeziso lezi. Kodwa ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum obemela inhlanganiso ezizimeleyo elizweni umnumzana Arthur Gwagwa uthe kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zisuswe ngoba uZulu nguye osethwele nzima hatshi iziphatha amandla zezanu PF. Kodwa unkosazana Smith uthe ukhetho olusanda ukwedlula bekulithuba elihle lokuthi eZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe nxa belithe laqhuba ukhetho olukhululekileyo ngesizwe amazwi akhe.
We will not be swayed by attempts of President Mugabe and his party to blame Zimbabwe's economic misfortunes in disastrous economic mismanagement on the United States and other governments that maintain targeted sanctions on a select group of individuals and entities. We do, however, want to communicate our message clearly, and those who benefit most from the status quo, influential officials within the Zimbabwean government and the defense and security sectors, will no doubt remain the most vocal critics of U.S. and other Western countries, and they will continue to rely on state domination of the media to perpetuate misperceptions about our policy. With the end of the unity government and the relative stability it had brought to Zimbabwe's economy, there looms the real possibility of substantial economic decline, which President Mugabe and his ZANU-PF party may seek to blame on sanctions.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Rugare Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende weMelika litshengisa ukuthi lelo lizwe belifuna ukususa uMongameli Mugabe kodwa kwehlula.
Hayi, vele ukukhuluma lokho. Ngathiwa iCabinet eyenziwa iCabinet enhle kakhulu ihlanganisa abantwana labadala. iCabinet enhle bayiriduce from 33 to 26. Abantu bonke abakuCabinet bafuna ukuthi bayenze umsebenzi kadele. Okuthi khona abathabele Cabinet ayisiyo into yabo leyi, ayisiyo into ye-America. Into yamaZimbabweans. AmaZimbabweans yiwo akhetha abantu ukuthi babe ngama-MPs abo. Sisukele ukuthi kona sengama MP bathathu bafake ku-cabinet. So lokho abakukhuluma kulandaba lokho bayayiqedile isikhathi ama-election awalapha ayenziwa kuhle kwakungela kuphoqana kwakungela kulwa izo zaphuma kahle. So isadidi yathi yona ama-election lawo aphuma kuhle i-AU yathi yona ama-election lawo aphuma kuhle i-commerce yathi ama-election lawo aphuma kuhle. So ubani ozabuye sitshela abantu bezimbabwe ukuthi ama-election yenu kahambanga kuhle abayadlala kodwa akula ndaba. Thina siyakwazi ukuthi ama-sanction lawa abuyisa ngabotswangirayo.
Bathi bona uhulumende wele Melika uthi yena udaba lwama-sanctions luyaphonga ukusetshenziswa nje ukuvala ukwehluleka kukahulumende ngoba ama-sanctions lawa engafakelwanga ilizwe lonke. Lithini lina ngalokho?
Ungathola ama-sanctions ngayenzanga ukuthi abambe umuntu woqwe eZimbabwe. Khona singela ma-credit facilities okubuyisa imali ezela phandle, direct investment. Bona baya-discourage abantu ukuthi bafake imali lapha eZimbabwe. Ngakuthiwa besithi bona bale-targeted sanctions. Ngakuthiwa lokhu ku-affecta umngabeli lama-ministers abo. Kodwa abantu abahluphekayo kakhulu ngabantu abaphansi, abantu abareseva. Kavala ngitsho le dollar ngayo emareseva ukuze abantu ule dollar nokuthi abasila ngitsho le dollar. So ama-sanctions lawa ayenzela ukuthi abantu beZimbabwe babulale uhulumende lo babe le what they call regime change.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli seZANU PF.